Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlazibu 1 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane lecoronavirus elizweni izolo. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha.
Nxa ukhuphela uthamisa bobabili bengabantu abaserious, lesi yisoke isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe omabili.
Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa layo ngweMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi.
Ugatsha oluqoqa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo abancintisana kukhetho lukamongameli wele Melika luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Kungxoxompikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igcikwane lecoronavirus elizweni izolo. Lolu gatsha luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Kodwa yona inkokheli akucaci ukuthi izalalela inkuthazo yabatsha laba abathi kumele inkokheli eyayilezikhundla ngomnyaka ka-2014 yenze umhlangano ngesiphangiphangi. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngelokuthi nxa kungathiwa kuhlalwe phansi enye inkokheli ebalisa abasekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendai Biti kunye lenye inkokheli eyayingekho ezikhundleni zebandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 ingaswela okokubamba. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuyahlala kwababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yena leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti ke ubukhokheli kumele bubele i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele, kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha, befinyelele kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo eyinto ezasala isilomthelela omubi, ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo makhothi kudlaliswa isikhathi esiningi ekusekutheni ke sikhona apha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ke umthethwandaba ukuthile ukubani i-constitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela i-constitution yeparty befuqa besenza izinto ngendlela engayisiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane yikho okusifikise khona phesikhona, njalo kukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke nxa kuyikuthi ikho lokho kukhona. Hayi la felihle ngoba ayisilo ibandla le-MDC esasilijoyinile thina sangama-youth.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele lolu dubo? inqubo isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo
mphephethi isigodlo sebandla asiyolutho kasisho lutho nxa kungelabakhokheli abaqotho nxa kungelabakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla le-MDCT njengebandla elizakhokhela i-alliance ekuthini lithathe umbuso kuZANU-PF lenze kungcono kumbe kwehlukilekileyo kule ZANU-PF. Ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthatha kwesigodlo sebelahlekile ngoba isigodlo sona ngokwaso kasitsho lutho. Okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho. But ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho we-MDC isiko lethu liyini. Imithetho yethu, imigomo siseko wethu, iconstitution yethu, ithi sibuthane njani. Ngoba yikho phela okusihlanganisayo, njalo yikho okusinqandayo njengamalunga eparty MDC.
Umnumzana Witness Dube, lilunga lebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe, umnumzana abekezela amadumafuzwayo. Ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina sibili ngowami umbono wobhuti Chris. Ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku-MDC yilo kanye ihlandla bengizalithatha ngoba i-future ye-MDC, future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha. Kuningi osokwenzakela abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanyi ukuthi into yangkhona iyanga. Ngokuya ngayi MDC siyangena embusweni ngayiyo ebusayo kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela iparty lokhu idilika ibiyele emuva kukandikho lapho abantu abatsha akade bekhanyelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa bethole imisebenzi belabo bephila impilo engcono lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi bephathi abayikusasa yephathi bathi linabadala nxa lingafuni ukuthi lilungise iparty sesiyithatha over bayenze into enhle kakhulu ukuthi babayenze beqalise ukuthi bebone ukuthi no into lezi abazenzayo kayisizo iparty lengayisinkulu kudlula lokho eyikho khona kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani? Ubona bezahlala phansi yini uKhuphe loTshamisa ngenxa yalokhu okwenzakala?
Nxa uKhuphe loTshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo. Lesi yisokho isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda, bahlale phansi balungise lokho sithi ngama-differences abo. Abantu abatsha sebebabambile, sebebabambe ngapha langapha ukuthi buyanini lize khulumisana. I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo le ndawo. Ngingomunye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachiyi, bangaphume e-harvest house, bangawenzi, bangathathi side, bawomele ngokuthi hlalani phansi likhulume, beze behlale phansi bekhulumisisana. Akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala ikhuluma lomnangako, athi ufuna uqalwele umsizi indaba lomnangako lokuthi uKhupha Kijimaye uPollard ayekhuluma lomnangako. Bona bo babili besehlile kukhulumisana njenge-MDC iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona. Akusizi konke lokho endangeke kusebenza. Bahlale phansi uChamisa loKhuphe iphathe ilungiswe ukuthi akusesele isikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambeni ingxenye kungaba ngcono.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane namazwe womabili ngendlela yokuncedisana lapho okulengxaki khona. Uhulumende uthi amazwe lawo mabili alembali yokuxhasana kusukela engakatholi uzibuse njalo umhlangano lo uzaqinisa ubudlelwano bawo. Umongameli Chakwera yena ofike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngumongameli Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende ukhangelelwe ukuba selizweni kwamalanga amabili. Kambe umhlangano lo uzaphathisa na ele Zimbabwe kumbe ele Malawi? Usithandekile emhlangano weStudio 7 ubuze umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe lombuzo.
Zakazi esibona ukuthi ele Malawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kube lempikiswano wokuthi ngubani wayenqobile ukukhetho lakuqala. Ukufika kukamongameli wasemalawi kuzakhangelwa ngabakhokheli basezimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela oluphathwe ngayo kulalolo lwasezimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ekhethweni. Nxa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kwezimbabwe nemalawi, siyazi ukuthi abantu bemalawi isikhathi eside baningi abakade besebenza ezimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zasezimbabwe ngoba sebehlaleke isikhathi eside, ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini bakhona abantu bemalawi baningi kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa layo ngoweMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kwezimbabwe leMalawi. Abantu bezimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singatsho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kusho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi lobantu besezimbabwe. Into esiyibonaka kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs, kodwa nxa bangafika ke bangalungiselwa nxalo esefikile umongameli wabo.
Sesiqhathanisa amazwe womabili singathi inkinga kathesi kuyini kwele Malawi la kwele Zimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lwemazwe nawo?
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle. Njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe lilokhu limimanzonzo ngendlela umongameli akhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqine kakhulu kwezokulima lokufuya ikakhulu inhlanzi lezi zamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe umuntu kade ephuma uqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi wena kusetshenzwa njani uphikiswane kodwa kungaxatshanga.
Lo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi zizimisele ukukhulumisana lohulumende ukuze kuvunyelwane ngezikhalazo zabo babuyele emsebenzini. Leli phephandaba likhulume lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure othe bayafuna ukukhulumisana lohulumende nxa eza khuluma ukuqotho ngezikhalazo zabo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale lephalamende selazise ukuba kumele kuvulwe amahofisi ezigabeni zelizwe azaphathisa ekwehliseni inani lezehlakalo zokutshayana kwabahlala bonke ezindlini. Okubikwa sokubhahile selokhu uZulu wavinjwa uhamba-hamba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ikomiti yedale le parlamente ebona ngezabesifazane ibikwa ivakatshela ezigaba zelizwe ihlaziya ukuba loludubo lungaqedwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli. Mina igama lami ngu-KK ngapha ngase-South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMagubhelo Chamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uChamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Ngijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamela angavele ahluthe intambo kubo uMagubhelo abona ukuzeni. Nabokomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uChamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhona uzathola ukuthi abantu balayele ukuthela uChamisa uright. E-right kuto ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uChamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uChamisa. Nguye okhoza yonke le ncuncuncu engaka. Nxa babe kukhona la abantu abathi khona kathesi uMagubhelo Chamisa abahlangane. Unini uMagubhelo ukhuluma ukuthi hayi kakhulu Congress uChamisa engavumi. Wazi wathukuthona ubaba uThwakirayi waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMagubhelo endlini. Babe ngekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uChamisa ezebizwa uMagubhelo ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale injalo yakhe. Kuncedisa ukuthi ubaba uChamisa ukuthi kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noChamisa ngabahambe laye. Abafuna ukusala uMagubhelo ngabasale laye. Choice yomuntu.
Yabo. Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngo-Gift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ne-Plumtree endaweni yakwaGamba. Basakazi bentando ukuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela ngithi hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni angithi mayikhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho amapholisa namasosha. Akathatha amapholisa efundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini. Ethatha amapholisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha namabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayideserve-ayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground. UMakhuphe uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beye kuCongress bafika bemkhahlilela kude leyo Makhuphe. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke be-Studio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezu lezindaba eZimbabwe. Ayizona indaba zamazo, indaba zokuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza abantu. Shumakangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hhayi, besicela ingabe singathola uncedo, sithole ukusiza abantu beZimbabwe, sithole ukukhululwa. Ngoba siyafisa ukusebenzela izinto lethu kodwa kuyala.
Kunjani Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila amadoda. Besicela ukuthi lisibuzele uminista odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani le mali kade sisibhadala i-US dollar 10. So besicela ukuthi sibekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila ngemali esiyiphiwa leyi $600 a month engathengi ngisho i-10 kg yempuphu umuntu kuthiwa aphile ngayo. Because amanye ama-pension fund a-under IPIC ama-actuaries abo ase-re-evaluate i-US $1,000 currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And siloba ushoko nguye ngu-president we-union yama-pensioners. Sicela limbuze ukuthi uthini nxa ebona imali eziholwa ngabantu ezingasathengiyo iminyaka yonke sikhontributha sosikwela Studio 7 ukuthi besiranele i-program ebondana ngakhona ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuminjani because kulobunzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele usibani ulokuzeni lo kuthiwambani lo umoyo lo lo kazi uChamisa kazifaki kumbe okukhulunywa ngu-Dr. Nkululeko Sibanda yikho sibili. UChamisa ufakwa ngabantu, kafakwa ngu-Dr. Sibanda. USibanda kamfakanga, ufakwa ngabantu, ufaka lilizwe, wavotelwa ngabantu, wavotelwa yithi thina, yithi esamvutilayo. UChamisa wawina, uMakhuphe waluza. Saka bengasibambi ngamandla, bengasibambi ngamandla iZanu PF labo Thokozani Gubhe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana leZanu PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi kona kune siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo sikhathele ngabo. Ngingathaba kakhulu uma linga khuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeni moyo labo labo Thokozani Gubhe labo Douglas Monzura labo bezwe konke labo asibafuni atibadi. Mina imi lami ngifuna ukufaka ilokozeni. Into eyenziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokhu bakuthatha ngapi lokhu abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZanu PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Gubhe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintsha ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke ngaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla bangafuni ukusibamba ngamandla bangafuni ukusibamba ngamandla.
Lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane, ugatsha oluqoqa ingxoxo mpikiswano phakathi kwalabo abancintisanayo kukhetho lukamongameli wemelika olwe-Commission on Presidential Debates luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kumpikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Ababili laba bangqikelane bajikelana amazwi aqatha njalo bathukana ngendlela ethiye inengi likhuza umhlola. Lanxa abanengi besole umongameli Trump, bakhona abanye abasole umnumzana Biden laye oke waphosa amazwi angahloniphekiyo. Kumbiko ewethule izolo, li-commission ithe ikubone kufanele ukuthi iguqule indlela impikiswano lezi ezenziwa ngayo ukuze ingxoxompikiswano ezimbili eziseleyo eziza kwenziwa mhla ziku-15 lomhla ziku-22 kulinyanga ziqutshwe kuhle. Mhla ziku-7 ngeviki ezayo umsekeli ka-Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli ka-Biden unkosikazi Kamala Harris bazadibana kumpikiswano efanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube wambuza ukuthi ubona ukufuthelana okube khona kumpikiswano ka-Trump lo-Biden kuzachithekela na kumpikiswano le yabasekeli babo.
Ukufuthelana esikubone izolo kuzaqhubeka njalo kubasekeli babo, kodwa kulomehluko ngokuba kuya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe udalwe ngayiphi indlela. Ungananzelela ukuthi umongameli uTrump uvele simo sakhe uyakuthanda ukuqhudelana. Ngakho-ke lanxa kuzaqhudelwana phakathi kuka uKamala Harris lo Mike Pence, akusoze kufike esibangeni sika Joe Biden le sika Donald Donald Trump. Kodwa kuzabe kukhona ukufuthelana lokuzonda okukhulu ngokuba kuveza indlela isimo esingakhona. Laba basesihlalweni bayesaba kakhulu ukuluza i-election ngokuba kungabenza kube into embi kakhulu, ikakhulu ngokuba ehlasele kakhulu u-Obama, wamenza waba ngumuntu omubi nxa engadliwa i-election leyo abesesiba i-one-term president. Yinto ayesaba ukuthi ngamnyangisa impilo yakhe yonke uTrump. Ngakho abasekeli bakhe labo baza benjalo bethukuthele njengaye.
Kunkulumo mpikiswano ezimbili eziseleyo lezincube, ubona ababili laba beziphatha ngendlela ehlukileyo yini? Ukuthukana, ukufuthelana, konke esikubonileyo kuphela.
Kangiboni ukuthi ukufuthelana kuzaphela, kuzaqina ngamandla kusiya phambili, ikakhulu kusondela okhethweni. Ungakhohlwa ukuthi izinto abazikhangeleleyo ngezingafananiyo. Amademokrati afuna okwawo, amaRepublican afuna okwawo. Kanti ke njalo umnumzana uTrump nxa ebona iDemocratic Party ubona umnumzana uObama, yiparty kaObama liyana. Nxa ebona uBiden ubona uObama, umuntu angazange amphatha kahle, angaze amkhuluma kahle. Ngakho ke nxa ngabe ehlulwa kulolu khetho uyabe ubona esehlulwa ngoObama. Yikho okunye okumbangela intukuthelo enkulu kakhulu. Ngakho ukufuthelana ke kuzaqina kusiya phambili, kungabi lokuxolelana. Amagama lokuthukana lokweyisana kuzaqhubeka kuqina kusiya phambili luze lufike ukhetho. Kubuye kuphikiswane futhi ngayo impumela yokhetho. Kangimboni umnumzana uTrump ekuvuma lula ukuthi unqotshiwe, njengalokho vele sekhulumile ukuthi kasoze avume.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula izombusazwe wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe womabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.